sibone ukuthi lapha kumele sikhulumisane ukwenzela ukuthi izinto zibe ngcono kwelakithi. So that's where we are starting from, siqalisela khona khonapho ekuboneni lokuvuma ukuthi izinto azimanga kuhle, kumele sikhulume, sitshengisele ukuthi singabantu abakhulumayo. Mina kumbiko engiwufakileyo emhlanganeni lo, ngifake i-example yefamily ukuthi izinto eziningi ziba lakho ukuphambaniseka nxa imuli ingasakhulumisani. Ungabona ubabe esithi angafike evele emsebenzini akhulume through umntwana esithi, wena boy tshela umama wakho ukuthi isuti yami ayiklimanga. Laye umama athi, wena boy tshela uyihlo ukuthi asilaso isinkwa lapha. The next thing lizabona ukuthi abantu laba bayagamulana kumbe bagwazane ngezingcamo. So kulokuhlukuluzana okumangalisayo kuqalisele ekuthini abantu babakhulumisayo.
Ngezinye indlela ubona inkulumo lezi kuyizo ezizanika umongameli amacebo kumbe ilizwe amacebo okuthi lithuthukise njani umnotho welizwe.
Uyabona ukuthi abantu abasentweni leyi yokukhuluma ngabantu abaparticipate kuma-presidential election last year. Kuthi abantu laba bebezilungisele, besilama-blueprint, besilama-vision yethu, besilakho konke ama-policies esasiwalolonga lathi sithi singaphiwa ithuba lokubusa siza kuthi, ku-health siza kuthi. So kuthi thina ama-ideas wonke lawo asifuni alahleke acitheke ebehamba yonke indawo. Kabu etafuleni sibone icebo elingaba lingcono elingasithuthukisa lisihambise phambili.
Kuyukuthi wonke amabandla ancintisa kukhetho njengoba usitsho ngabe lawo ayaphatheka kulo mhlangano bungasoze yini ufeze injongo yawo kakhulu. Sesikhuluma la ngaleli yane le MDC elikhokhelwa umnumzana
nesenjani. Ngoba indaba le is voluntary, so akula muntu ozabanjwa kanyavu ukuthi angene kumbe ukuthi angakhulumi. Siza kuchiya konke kukhululekile ngoba kukhululiwe nge-constitution elizwe leli.
Ihlelwe njani eminye imihlangano elandelayo?
Lokhu esekade sikwenza from mhlaka 6 February lo nyaka bekuzulungiselela. So kuzaba la makomithi akhuluma ngezomnotho, abanye bakhuluma ngeze-violence, abanye bakhuluma ngeze-women and youth, abanye bakhuluma ngeze-corruption. Kuboniswana imbono nemicijo yokuthi singakusebenza njani uku-advise i-alignment yemithetho. Konke lokho sizabe siwufake etafuleni, i-devolution and njalo i-dialogue le izahanjiswa kuma-provinces, kuma-districts la kuma-wards ukuthi kube lokukhulumisana in the community lapho kuhlala khona abantu. Uqalele khonapho ukuthi noma abantu bezahamba ezisontweni zabo bayabe ngabantu abazwisisayo ukuthi hayi lo ungena eyakhe isonto mina lami ngingene yami, kodwa siyizizalwane zalapha kwelakithi. Lo ungena eyakhe ipolitical party nami ngingene yami, kodwa at the end of the day singabantu banye, singaze saba lo udlwangudlwangu lokuhlukuluzana ngenxa yokuthi lo uthanda lokhu engingakuthandiyo mina. It's a peace building mechanism.
Abeli hambe njenge PDP kumbe Rainbow Coalition.
We are participating in this dialogue under the People's Rainbow Coalition elama political parties angu-4. Forum yama principals where the leaders meet. Kule forum yokuthi ngazokwenza i secretariat work okubhalwayo siyasekonda ama SG nxa kusiba le thematic committee. Nxa kungathiwa i-committee ifuna abantu 2-2-2-2 sihambisa wona ama-2-2-2. So kuya ngokuthi i-committee iyabe ifuneka ukuthi yenze umsebenzi bani, njalo ifuneka ukuthi ibe labantu abangani.